Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingale kukanjani izindaba olamukela emsakazweni Studio 7 olwesibili mhlaka 12 kuLwezi 2019 igama lami nguChristiana. Endabeni zethu lamhlanje, imali entsha ebikhangelelwe ukuqala ukusebenza elizweni izolo kodwa ayibonakalanga isikhangelelwe ukutholakala emabhanga lamhlanje.
Mhlawumbe nxa bengayiprinta ibe nengi kakhulu ingaguqula kuphela isimo sokushoda kwemali okwezinsuku ezimbili ezintathu, kodwa nxa uprinta isiba nengi imali ukubumbule kukhwela intengo yezinto ngokuba vele kusebenza kanjalo emhlabeni.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwesikhundla sikahulumende sokugatsha lwezenzakala ekhaya ebesihlala siphiwa abangamalunga ezabo.
Kuyunita code leyo i-home affairs remain kuzapho. Izapho yiyo enza such agreement kwaba lama-closes wona lana.
Luyaqhubekela phambili uhlelo lokuzama ukususa umongameli welemelika esihlalweni umnumzana Donald Trump, kodwa amalunga ebandla lakhe ayamsekela
ngoba sebebona ukuthi lo muntu akalungelanga ukuhlilizeleli. Angibone ephumelela uTrump ngo-2020 even though bengamimpisha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imali entsha ebikhangelelwe ukuqala ukusebenza elizweni izolo kodwa ayibonakalanga sokuthiwa isizatholakala lamhlanje emabhanga. Usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangudya uthi amabhanga athethe imali izolo njalo uzulu jikelele uzayifinyelela lamhlanje. Imali le $2 yelitshe, $2 $5 ezephepha. Uzulu ubikwa ezenelisa ukuthatha imali emchineni yemali ama-ATM. Uhulumende uthi uthethe inyathelo leli ngenjongo yokuqeda ukusilela kwemali okuqhubekayo elizweni, inengi selingelitshona endwendweni zamabhanga. Umangutsha uthi njalo uzafaka enye imali engange $1 billion emkambo wemali phakathi kwenyanga eziyisithupha ezizayo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Angeke ilethe ububelo kwezenotho, akula nguquko engalethwa imali ngoba iyafana layo nale kade vele ikhona. Mhlawumbe nxa bengayiprinta ibe nengi kakhulu ingaguqula kuphela isimo sokushoda kwemali okwezinsuku ezimbili ezintathu, kodwa nxa uprinta isiba nengi imali ukuphumbule kukhwela intengo yezinto ngokuba vele kusebenza kanjalo emhlabeni. So akula nguquko enhle enengi engeza ivela kuleso simo. Okukhulu ukuthi kungonakala kakhulu nxa ngabe bayiprinta isiba nengi imali kuzakhwela izinto kugcine kudula izinto kakhulu ezitolo.
Kodwa odubo lokusilela kwayo emabhanga lapha awuboni luphela yini ngoba yiyo injongo kahulumende lapha?
Injongo angasoze ayizuze ngokuprinta imali yona le ayilethayo. Kukhathana kakhulu kuswelakala kwemali emabhenki. Kakuqedwa yikuthi imali iyashoda eprintwayo, kuqedwa yikuthi abantu kabalathemba lokugcina imali emabhenki ihlale ilamandla ngendlela efaneleyo. Ngendlela yokuthi ilahlekelwa ngamandla imali, sekusitsho ukuthi kumele uyisebenze ngalolo suku oyithola ngakhona. Ngokuba nxa uyithole namhlanje ungalinda kusiya kusasa, isuku ingasathengi lokho ekade ingakuthenga namhlanje. Ngakho-ke lokho ukuthi aqeda amalayini emabhenki ngeke akwenze ngokuprinta le mali. Kusesekhatshana kudingeka umnotho oqinileyo, kudingeka abantu bathembe amabhenki, kudingeka inguquko eziningi kakhulu.
Ukhona kahle kahle ukuze umnotho weZimbabwe uvuke ume njalo ngezinyawo, kuyini okumele kwenziwe?
Okokuqala kuhle kulunge ipolitiki ngokuba yiyo phela enxusa abantu abavela ngaphandle ukuzohlanyela izimali. Balanda ipolitiki ezinzile, ipolitiki ehlalisekileyo, ipolitiki engelambango phakathi okungaphikisenwayo ukuthi owawinayo ngubani, ofanele angene ngubani. Okwesibili, ukuthi kubuse umthetho welizwe, kuhlonishwe umthetho, kubuye njalo kuhlonishwe ilungelo lalabo abangabanikazi bempahla ukuthi ngama-property rights. Okwesithathu okudingakalayo ukuthi kuhlonishwe imithetho yomhlaba ngokuphelela kwayo ephathelene lokuhlanyelwa kwezimali, ukuthi umuntu oletha imali akwazi ukuyithatha ahambe layo nxa esefuna ukuhamba layo engavinjelwanga. Okokugcina okuqakathekileyo yikuthi sibe le mali yeZimbabwe ekwazi ukugcina amandla, to retain value ngesiNgisi, ngokuba umuntu ofaka imali namhlanje kafuna ukuthi kusasa ijike ingasathengi lutho, nxa esezuza inzuzo ingasathengi lutho, kumele ibe lamandla. Kungahlangana lezo zinto lezinye kungaba lomehluko kuqalise ukuthi-ke ezomnotho zikhule, kodwa kwakhathesi kasikakuboni lokukodwa kwalezo zinto kusenzeka okungenza ukuthi kube le nguquko kwezomnotho.
Ibhondi belisebenza likhona kodwa lingatholakali lisezikhwameni zabo siphatheleni, ubona kusiba le nguquko yini ngalimali ezayo?
Yona imali ezayo iya njalo kubo siphathelene, ngokuba njengoba ngike ngatsho ukuthi nxa ngabe kungela nguquko emandleni emali, kungela nguquko ezintweni ezenza ukuthi imali ihlale, esingabali ukuthemba ezomnotho okuthiwa yi-confidence. Nxa ngabe abantu bengayithembi imali, osomabhizinisi bengayithembi imali, kayisoze yathenga lutho, kayisoze ihlale ebhenki, iza emgwaqweni yesetshenziswa njengalokho ibhondi belisetshenziswa, akula nguquko ezaba khona.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association, ubexoxa icingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Umongameli Emerson Mnangagwa izolo ntambama ufungise abaphathi ntambo abatsha abakahulumende ababalisa umnumzana Jane Van Muswere osekhokhela ugatsha lweze Information Communication Technology, Postal and Courier Services, kanye lomnumzana Daniel Garwe ozahola ugatsha olutsha olwe-National Housing and Social Amenities. Abasekeli babaphathi ntambo bengatsha ezehlukeneyo abafungisiweyo njalo izolo babalisa unkosikazi Marian Chombo, labo mnumzana Dingumuzi Phuthi, David Musabayana, Tinoda Machakaire, Clemens Chidua, lo Raymo Machingura. Kusenjalo abanye belokhu besola ukukhutshwa kukamnumzana Kane Matema kugatsha olubona ngokwenzakala ekhaya olwe Home Affairs, esiyisikhundla esasiphethwe yikuwephula isivumelwano se-Unity Accord esasayinwa libandla le-PF Zapu leZanu ngomnyaka ka-1987. Sakufaka sobala ukuthi lolu gatsha luzamele luhlale luphiwa amalunga avela kubandla leZapu. Owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra mnumzana Max Mkandla utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Ye, baqinisile kulama clause athile ayitshengisa ukuthi kumba khomba ukuthi ku-Unity Accord leyo i-Home Affairs remains kuZapu. Izaphu yiyo enza such agreements kwaba lama clauses wona lana ukuthi khona i-Home Affairs iyahlala ikuZaphu, Physiotherapy yona liyana is just a clear indication it yona Zipra Forces. It is Zimbabwe National Army, ZNA. That name comes from Zanda. So, abantu abakwazi bonke khona lokho ngisho kodwa abanye abakwazi yikho khona lokho ibhedi yona leyana epolice leyana yasungulwa ngenkomo leyana so yikho lapho abathi wona hayi wena vele ubambela lapho lwane ebambela phansi so ke ngaleyo ndlela kwatshengisela ukuthi khona i-home affairs iyaziyephela phela khona vele kumbe iyaphela mbe kayipheli kodwa isale ikuzapho however ke of now of late akula unit ekhona kathesi lapha niqiniso kalikhulunywe ngoba uKenny Mathema lolokhu zweni lokhemba umokhadi i-national championship yayimele ukuthi sihlale ise ikuzapho i-national championship ngokusungulwa kwayo. Okay, kathesi vele sokusela uSimon Kha umoya khona phana noKenny Mathema lokhemba akusele omunye umuntu okhona lapha akula laphana ngakuclaim ukuthi khona urepresent izaphu laphana akusela enjelini masu ngama elders lana then just they asikuthi ngene usakhuluma ngokwezaphu lwana usehlale ukuthi akula lapha ngakhona vele loze ukuzaphu uyafika endlini eguquleni izaphu yaphuma laphana iyaziwa ukuthi imile lapha upresident wayo lo the late dabe ngulapha kulo acting president kathesi okhona so bahamba ku-congress izaphu lesakhulunywe lapho ukuthi khona ibambane lezanini
ichongani ukuthi kungabe kuyizaphu yakuqala le
vele i-breakaway phela bangena laphana basebephuma abaphumayo leka so zaphu 2 zaphu 1 kumbe super zaphu izaphu abasalayo laphana abasalanga beyi-leadership basala bengabantu abaseleyo njengokuthi khona abantu bazisalele khona ngale ukuthi khona omunye nomunye sejoyinile by default ujoyine izami kwathi kwaba nembangela ezabangela khona kuqala kungalandeli izinqumo ezazibekiwe njengoba kathesi nje sikhuluma 70 so khona kuqala kungalandeli izinqumo ezazibekiwe laphana ukuthi khona hayi sizalandela lokuthi khona i-home affairs isalele lokhu isezandleni zezaphu kukho lokuyimfihlo okunye singasoze sikuchaze laphana laphana okungazange kulandelwe okwenza ukuthi khona odabengwa laba labanye bakhe befulathele ubukhokheli bukamgabe kuzani
sesikhangela zona izikhundla zonke eziqakathekileyo ukubutho lakuhulumende singathi abezaphu labezipra bakhona ngokufaneleyo
of late njengoba kathesi ami vele ikhomandwa ngu-former Zipra cadre inanzelelwe khona laphana uzukhangela ezinye izikhundla eziningi-ningi nje vele zibanjwe kathesi yi-zipra akungananzelelwanga khona kuphela yi-vetting ezipra izipra kayivetwanga izipra kayivetwanga ungabiza kathesi yakwani ibrigedi bagcwele abantu base-South Africa lapha bakhona eBotswana lapha khonapha ekhaya lapha bakhona abasebesile abangaseuthole lutho zero so khona kuyena kubuhlungu ebantwini dokta yikho sikubonayo ukuthi khona laphana ayizipra ke zengidele kinanzelelwe ngitsho
lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipra ubeqoqa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi uhulumende uqhubekela phambili esakha isakhiwo sokubeka isidumbo esithiwa yi-mausoleum ngesiNgisi owawumele kubekwe owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Leli phephandaba lithi alenelisanga ukuzwa ukuthi kanti vele manje njengoba Mugabe wabekwa kibo kozwimba usezabekwa kumausoleum le ezabiza inkulungwane zamadola amanengi ngubani. Iphephandaba le-South Africa ngelo uxolo iphephandaba le-News Day lithi inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson usethembise ukulolonga umthetho ozakwenza kube lula ukupha amavisa ezisebenzi ezempilakahle. Lokhu kuzabangela ukuthi iningi labodokotela eseliqotshiwe nguhulumende weZimbabwe lenelise ukuthola umsebenzi lula kweleBhilitane. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu balaleli bethu kumazwi elisithumela wena ngeWhatsApp. Thank you.
siyajabula uma sizothwa imvulini ethile ancane ekhaya usenza sibe nethemba lokubana uzoba ngcono uma unganetha amanzi abantu bathola amanzi okuphuza esifuyo nazo zincedakale utshani buhlume ngoba ibesekunzima
linjani Studio 7 labalaleli imugabadela ncube lapha ngisevoice ngike ngikhulume ngogawule lo ugawule uthi wena awuncengi ama-Americans kodwa uhola i-US dollar lelo eliyilo imali lina phela yini abanikazi neliphethe lihola lona but utawuncengi i-America uphile ngayo kanti wena ekhanda lakho mdala unjani vele ufuna ukuthi umnankakwa ngokuthi uyakhulumela izanu but kuzokuphelela khonoko kuzokuphelela mpela kuzokuphelela because umbuso wenu lo uzophela abantu bahlupheka libashaya ngamabhondi kodwa lina lithola ama-US dollar kodwa uthi i-America le-Britain awuyincengi awungeke uphile ngayo uzophila ngani lizihawulela so liyophila ngani lizihluphekela abantu benkosi kathi inkani ngeyani ama-sanctions la ngoba asebulele ilizwe athagete lina kuphela abantu bezanu nothi abantu bezimbabwe kuthi liyahlupheka yini liyazihawulela lina abantu bezanu sha
ngiyabulisa kubalaleli be-Studio 7 nabalandeli be-Studio 7 Ncube nami ngithi nje ngiphosa umbono wami uthi noma amakhansela e-MA ZANU-PF ekuthiwa awinini ayikho nje indaba yokuwina kuZANU-PF ibuqili nje kuphela kodwa ke kungasenani ngoba kuyafana nje naye i-MGC noma iwinile kuyafana kithi abantu abaphasipasi kuyafana yibo abaphila abazibelela nesilamba sihlupheni so la ma-political parties esinawo mina ngicabanga nje basebenzela emapoketini nabo thina just akusibantu sidingalwa nje uma kuvotwa kuphela ngiyabonga Ncube
hawu siyajabula uma ngabe kunjalo emsakazi empeleni kumele sikukhuphe kusenhliziyweni yethu njengoba namina ngiye ngatsho nje ngaphambilini ukuthi umuntu seze elanda ko-35 years esegangeni siku-exile liphela lakhe so ngabe kuthiwa mhlawumbe abantu bayawavusa amehlo kubonakala ukuthi kungaba le mizamo ethile engenziwa ngoba abantwana bagcwele isiganga sonke lesi bayahlupheka asazi ukuthi ingalungiswa kanjani le ndaba le uma uhamba lapha ungathi nje sekukubulawayo indlela abantwana kaningi ngakhona la mina ngiyamangala ukuthi umhlaba uyakubona lokho or awukuboni uthule kanjani side lesi sikhathi abantu behlupheke mina ngiphuma esikoleni ngo-1977 ngesikhathi sikasmith laphayana asibhedanga lesikole ngenxa yokubaleka ngenxa yempi abantu bagcwala igama la ethi sibuya khona ngo-1980 sesizitshele ukuthi hhayi nawe kuphela uzwe ukuthi selafikile kale okunye futhi ngabo-82 abantu babulawa yiwadodat into enjengale yona le documentary yabhalwa ukuthiwa i-grand 1979 grand plan eyayihlose ukududula umhlobo othile yuphi phezulu angazi ukuthi into abantu abayibona kanjani so yindaba yokuthi le kumele ukuthi isakaze izwe umhlaba wonke ma kuyukuthi abantu kumele bezibuse kumbe bezimele or liyaqunywa lilizwe phakathi likuqunywe emngceleni kalo ku-standard femesoni lo abanye baye ngale abanye ngale yabona omunye uma sehlala kwakho omunye sihlala kwakhe omakhelwane lizozwana-ke kodwa umakhelwane wayefuna ufake unyawo lwakhe lemzini womunye umuntu yukho lapho kuliwa khona ngoba isimo sibi kakhulu ma-odiyosi esinokuwabona abantwana bethu bekhala beqotshe imisebenzi bengaqhatshwa bemajenalayizwa kuthiwa kwezenza kubi kakhulu ya mna ngu-Lawrence Dube ya insizani buhlungu kakhulu ongawukuthi uma ngenzakala ngife abantu bakithi sebekhulile kule ngajabula kakhulu ngibonge kanjalo
ninjani nonke nangise-South Africa e-Cosmos City ejoveke unengxaki ekhona mayelana ngemali lizwe lethu lasekhaya eZimbabwe sizubuhlungu kakhulu ugovernor we-Reserve Bank of Zimbabwe uyakhuluma into angakhuluma into ayenzakali into lokho ababekukhulumile akwenzakali bakhuluma
last week ukuthi next week bazakhupha imali entsha $2 ne-$5 ezasiza kuleyo mali ebikade vele khona. Nanti ke idethe namhlanje isifikile ukuthi imali leyo iphume, akuhambi, akuchaci. Abantu bayavuka, bavukele emabhenki bethi bangathola imali njengokukhuluma kwabo, akula nix. So asazi ukuthi why bephatha abantu ngendlela ebuhlungu kanje. Why bephatha abantu ngendlela ebuhlungu kanje? Abantu badinga khona okuncane okuzimali emabhenki ukuthi basizakale, bethi bamabhenki abayitholi imali. Okay, engithi mina umuntu ongasebenziyo ovuka ezihlalele ekhaya, kumbe abanye bayalima, abanye ngababazayo ukuze bethole ukuzimali khona okungabaphilisa, uzaphila ethini umuntu nxa kuyikuthi abantu abalezimali zabo baziswela ebhenki? Phela lowo muntu olimayo, lowo olemali esebhenki, uzakhona ukubana esiza lowana, uza kuyathenga ngumbhida lowo, mbathenga amajoga, ngoba imisebenzi ichitshine. So besikhala kuhulumende bakithi ukuthi hayi, koze kube nini bakithi isizwe saseZimbabwe sikhala, bangakholi sibona ngokuba bayadla besutha nezimuli zabo, abantu besifa ngendlala. So nxa kuyikuthi uhulumende akanaki bantu, sesicela uhulumende omkhulu onguNkulunkulu angenele alungisise isimo esikhona ekhaya, ngoba yayi kubuhlungu lokhu okusekhaya. Ngomazwi ami ngiyabonga.
Lawo ke abe ngamazwi awenu balaleli bethu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke imlayezelo wenu ibe mfitshane, 1 minute kumbe 2 minutes. Siyabonga. Idale lePhalamende yeMelika ele House of Representatives likhangelelwe ukucubungula udaba lapho okule mizamo yokukhupha umongameli Donald Trump esikhundleni oluthiwa impeachment kuyona le iviki ngenxa yamacala awetheswayo. Umongameli Donald Trump usetshele umhlangano wokunanza ilanga lababe kubutho olo-Veterans Day eNew York izolo ukuthi kufanele uhlelo lolu lumiswe njalo kudingisiswe ngabaveza lolu daba abagoqela u-whistleblower onguye owavezayo ukuthi khona into ezazikhulunywa ngumongameli Trump ecingweni zazingelunganga. Lolu daba ukuze sizwe ukuthi kanti vele uhlelo lwe-impeachment lolu lwasuka ngapi njalo luya ngapi? Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT ngapha kwele-Melika.
I-Constitution ye-America, the way eyalotshwa ngakhona, ilamalunga awe-government akahulumende amathathu. Kule-legislature, kule-judiciary, then kube le-executive lapho kulo-president khona. La malungu amathathu anikezwa amandla alinganayo ukwenzela ukuthi kube lama-checks and balances, kube khona okhangela elinye ilunga likahulumende ukuthi alethwe umthetho. So i-legislator khona manje ingathi yiyo i-House of i-Representatives, ibona abalelungelo lokuthi u-president ma kukhona abakubona ekwenza okungaphandle kwe-constitution, kube yibona abamdonsayo bethi sondela ngapha. And ma bebona ukuthi usenze wadlulisela kulaba abathi khona no, lo muntu asisamthembi njengo-president, kuvumelekile ukuthi kube yibona abathi asim-impeache lo muntu. So i-House of Representatives right now irepresentwa imajority ngama-Democrats, and siyazi ukuthi u-Trump ngum-Republican, and ama-Democrats abona ukuthi le nto ayenzayo ngendaba ye-Ukraine ukuthi ahold i-funding yokusupport i-Ukraine eyiyona ethenjwe yi-NATO ukuba yebhekane le-Russia, ngoba i-Russia siyazi ukuthi always kulokungazwisisani lamanye amazwe awe-NATO. And u-Trump ma kubonakala ukuthi yena usesebenzisa i-power yakhe ukucindezela ilizwe leli ngoba ifuna ba-investigate o-Joe Biden omchallenger ku-election I think ama democracy ku House of Representatives babona kufanele ukuthi bam impeach. Kodwa ukuthi bazophumelela sazi ngoba makusuka lapho kumele kuyo ku Senate, iSenate yona ezodecide whether baya impeach noma bam impeach. And iSenate yona ke imajority lapho ngama Republicans. So asazi ukuthi kuzozala ngomoni. Kodwa I think into e right abayenza ama Democrats ngoba kulilungelo labo ukuthi uPresident mayiphambanisa bamqondise.
Uyambona uMongameli Donald Trump ephathisa lapho ekhupha lezi ngwalo okufanele azikhuphe ukuthi uhlelo lo luqhubeke kuhle.
Well uzontsara but ngibona bezomdonsa noma intsara kanjalo ngoba ekugcineni umthetho yiwona obusayo. And ama Republican okokuqala siyabona lawo engathi ayam defender but kancane I think evidence mayiqala ukuphuma especially ngama hearings la sezwenzakala qala ngaleli viki azoba public kuthi ukuthi ke wonke ilizwe lonke jikelele selizokuqala ukwazi iqiniso elenzakalayo lalama ama Republican adem defender lawo angaqala ukuthi manje ngathi asekho show sizobona ke into seziqala ukuthi manje zingasahambi ngendlela efunwa nguTrump. Kodwa kwamanje basami laye abaningi bakhona bayamdefender bathi hey lento yonke it's a hoax, ama-Democrats azama ukumwisa from ubupresident bakhe. Kodwa I think i-evidence mayivela kucaca lasebantwini ukuthi ngempela ukhona into ayenzayo engavumelekile sizobona isupport iqala ukuswitcha isiya ngakuma-Democrat nale impeachment.
Kuyikuthi kungenzakala ukuthi iphumelele lo impeachment, kuyini esingakubona kusenzakala?
Well I think i-process yakhona ukuthi bangamimpeacha u-vice president ngiyozoqhubeka to the end of the term. Siyazi ukuthi next year kulokhetho luka-president oluka-2020 even noma bengakhonanga umuyimpeacha I think maso kuya kukhetho luka-2020 i-reputation yakhe izobe sidamejekile kakhulu ngoba uzobe sibonakala njengo-president ongathembakalayo.
Ye kodwa siyambona elo sekelo olukhulu kulabo abamsekelayo. Ubona ingani kukhona yini okungenza usekelo lolu lutshabalale?
Angiboni usekelo lalo kubhesi yakhe lutshabalala kodwa oqakathekileyo ukuthi kumele sazi ukuthi even ngo-2016 ukuwina kwakhe kazange awine i-popular vote engikutho ukuthi wadliwa ku-popular vote ngama-vote adlula 2 million. So oqakathekileyo la ukuthi ku-electoral college yakhona leyo ama-Democrats akwazi ukuthi laba esibabiza ama-swing votes la ama-independent ama-Democrats angakhombisa bona plus abantu abasupporta i-Democratic Party bangaphuma bayovota in their large numbers okudlula abakwenza ngo-2016 ngoba sebebona ukuthi lo muntu akalungelanga ukubusilizwe leli. Angibone ephumelela uTrump ngo-2020 even though bengamimpeachanga.
Alo ke ngumnumzana Denmore isiphathamandla sebandla leMDC njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign ubeqoqa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esedolobheni leVirginia ngapha kweleMelika. Yengoma yentombazana ecula ise South Africa idabuka eZimbabwe uLadi ingoma ethi yona nyama yembongolo sizali khunsela yona kumalanga alandelayo silesikhathi okwamanje ke isikhathi sesesidliwe ngumangoye olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lingasithinta njalo ntambama ngo-past 7.